Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 12 kuMpandula 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu amvalelise.
Na ngithi mina sizafikelana malini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalungqaba usudoselwana ukuthi bekwakwaziba kubeke Heroes Day. Kusukela khona phana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo malini libukeni.
Sizezwa imbono yedalela amakhehla ezaphu iCouncil of Elders ngokubhubha kukaMgabe.
Umuntu obelilonke nxa esesikhule iterrorist yokuzibanjani ungamzela kukuphi into njalo because for me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu bakurevisini this why wayelekrasha kodwa kwanisa ukuthi ababulale sithole amandla.
Ivandla le-MDC lithi umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa uza kuya duduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa yi-Blue Roof eHarare.
Umuntu wakaze waxothwa emfeni ngakho kangibona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnangamalo uhulumente wakho ukuthi axotshe umuntu ezokhala umufi njalo ozobambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare namhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa bese sihanjiswa emzini wakhe kuZwimba ntambama lapho esizalala khona. Isikhulumeli somndeni kaMnumzana Mugabe, uMnumzana Leo Mugabe, utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaphenduka njalo lesidumbu eRufaro Stadium kusasa ukupha abayabe bengakamvalelisi uMgabe ithuba. Ngomgqibelo isidumbu sizahanjiswa eNational Sports Stadium lapho uMgabe azavaleliswa khona ngabakhokheli bamazwe athiyeneyo andubana ayengcwatshwa ngesonto. Inkokheli yamazwe enengi ingezwekazi le-Afrika lamanye amazwe afana le-India, China, lwake wabusa iBrazil, Cuba, lalapho afela khona eSingapore, isiyazisile ukuthi iza kuba ikhona eNational Sports Stadium ngomgqibelo. Kodwa udaba lokuthi uzabekwa ngapi uMgabe lokhe luhlupha ngoba kulokudonselana okukhulu phakathi kwabo koMgabe abathi abekwe koZwimba ngosiko lwabo lohulumende othi kumele uMgabe angcwatshe eNational Heroes Acre. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Zulu Machaphulana ukuthi ubona njani ukudonselana lokhu.
Yiyo nale ngihleli phezu kwayo baba mangithi zizasukelana ngoba vele sezithobelene abangale ngakubo amazwe Zulu babuhlungu ngento ayenziweyo babuhlungu ngokuthathelwa kwakhe umbuso babuhlungu ngalo ogulayo laye ugeneral owabo sebethobelene lalaba besikarangeni abathethe umbuso ngodlame sebesithi ithuba labo lokuthi babuse badle. Na ngithi mina sizasukelana malini libone ngisho khonokho ukuthi kuzaqala ngawo nalungqaba usudonselwana ukuthi bekwakwaziba kumbubeke Heroes Acre. Kusukela khona phana zithobele nezinjalo lapho eziyahlanganisa khona impondo malini libukeni. Kodwa yikuganga lobubulali lenzondo abakufundiswa nguye yena lo osephumula.
Umbona ebekwa ngapi wena?
Wakathi ezithobelene ngoba bayadonselana abakubo bathi kabekwe kwaZimba. Abanye bathi kabekwe Heroes Acre. Engakwaziyo ukuthi ulaso yini isibindi umnanga kwasho ukuthi engabamba ngenkani ngoba bayala abakubo lomndeni wakhe uyala. Engakwazi ukuthi bangabamba ngamandla yini bangadonsa ngamandla yini ngoba bayala abakubo. Ngabe sala benjalo ukuthi uyagcina ebekwe khona kwaZulu.
Eminyakeni ezayo ubona izizukulwana lezizukulwana nxa sezikhangela emuva zimbona njengomuntu owayenjani uMgabe?
labanye abakubo baba abanye abantu bakhe bazamenyanya ngegama alithiye emuva ngegazi alichithe emuva ibizo lakhe lizaba libizo abantu abangalakuziqhenya ngalo abangalakuziqaja ngalo ngokubulala abantu akwenzileyo lesono asenzileyo emhlabeni usuzathola abanye abakhe sebemphika bethi sasingamazi asizange sasebenza laye ayikho ingane alukho usapho lezi zukulwane zakhe zajabula zaziqhenya ngokuthi ubaba mkhulu bengumbulali kumbe ubaba bengumbulali uzathola abaningi sebefuna ukuzigeza igama lakhe besenyanya igazi lesono lesasihlanyela emhlabeni.
Alo-ke umnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazo, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje umnumzana Ernest Malandu olilunga lamakhehla ebandla lezaphu ele Council of Elders njalo owayebotshiwe kusukela ngomnyaka ka-1974 kwaze kwaba ngomnyaka ka-1979 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabelungu uthi umbuso kamuyi umnumzana Mugabe wawulolunya ikakhulu ebantwini beMatabeleland. Uxoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ukufaka umgabe kima kula akutho lutho. It's a non-event because umgabe killed abantu baseMandebele including abantwabethu abafowethu. So umuntu okubulalela umuntu vele nxa esebhubhile umzwela njani. Wayevele edabuke kuzaphu ngo-1963 wayevele ethengisa ukungahambelani labantu beMatabeleland. Lanxasa singakakokungabi officially spy but i-movement yonke kusukela lapho iZipra isilwa umgabe wayepart of the instigators. Because instigated ukuphuma kwenzizane ngo-1963. Ama-killings wonke lama-event onke ayenzakalayo kusiya kubo-Tanzania, Morogoro, whatever izipha ngo-1976 is part of it.
Nxa lisithi kunengi okungabukekiyo akwenzayo, kuyini kahle kahle ongakuqamba?
Nxa ngithi kunengi okungabukekiyo akwenzayo mntanami ngikhuluma ngokubulala abantu ngo-1980. Kakhulu ngo-1980 esenguyo sezibambi okuthi ukuthi kwayevelele siqhile ngaleso sikhathi before 1980 uzafaka umuntu amfunayo then the rigging started ke khonapho 1980 umgaki wahle waphiwa lowo mbuso then ngo-81, 82 to 87 was busy killing amaNdebele. How can I be happy ngomuntu obulela abantu bakithi kusukela ngo-79 zani sasizwasedeni dikensi nabanye sasingababoni nto engamazela khathana. But ke ngigcila kakhulu ngesikhathi esethethe yena umbuso ngo-1980 ekhanda ilizwi lokuthi izapha ithathele i-property yezipra under the auspices of nabantu abangama-terrorist. Umuntu obelilonke nxa esesithi uli-terrorist uyabusizwa njani ungamzwela kukuphi into njalo because to me wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesindebeleni kalandaba labantu bakule-region iswayi wayele grada kuthi akwanise ukuthi ababulale sekuthole amandla.
Thini ngesivumelwano se-Unity Accord lalaba abalokhu bekhona khona ngale abemandebeleni abalokhu besebenza labo?
Something eyadaleka inkomo futhi ngengxenye abantu bangami ukubulawa but yona ngokwayo i-Unity Accord akula zinto ezibambekayo akula mpahla ezahlanganiswa bobabili ezezanda lezezapha. Labasala ngikhona ngale basele ngokufuna ukuthi ngengxenye bazakhotha actually zapha abantu abaningi abayahawula banjengami nje ukuthi nxa ukhuluma lami uyazizwela njengokumdala okuzihawulelayo okuhola 317 bond which is about $30 in his own country okungalakunanzelela kokuthi umgabe ngesasilayo futhi mhlawumbe basizwele ukuwarimarki esithi amatitsha vele ngachiya ukutitsha yikho yena wakuthiya. What type of editor is that? Uzamzwela njani kumzamzwisa njani umuntu onjani?
Siyabona njalo ukuthi kule ngxabangxoza ukuthi uzabekwa njani kuke kwaba lokudonselana kwakuhulumende lakumndeni wakhe.
Ukudonselana mvele kufanele kube khona ngoba uye wakudalayo ngitho nje ngoba uNkomo wayengafuni ukuyabekwa e-Rosteck umgabe wabucreate uMabheni wayengafuni ukuyabeka e-Rosteck. Mina ngikhumbula ukuthi okungaba ngcono kukho konke njengoba sibula nge-ground evele njalo laye kayebekwe i-Rosteck lapho kulabobhuru bakhe bafike bambuze ukuthi wayesenzelani into embi kangaka yokuthi afake umuntu lapho angafuni khona. Laye kahambe i-Rosteck njengawo umuntu ohamba i-Rosteck ngenkani.
Alo-ke ngumnumzana Ernest Malandu olilunga labadala kubandla lezaphu ele Council of Elders ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umsakazo we-DW Africa uthi izizalwane zakwele Nigeria ezingamakhulu ayisithupha sezisukile kwele South Africa zilubhekise kibo eNigeria kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza. Usomabhizimusi wakwele Nigeria ungaqanjwanga igama nguye obikwa eqatshe indizamtshina zokuthi zisuse abantu laba. Iphephandaba le-Chronicle lithi intengo yokudla ezitolo iqonge okuphindwe phose kabili kuyona le iviki wobulawayo osekubangele ukuthi uZulu athwale nzima. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Bonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke umhlaba wonke. Yabona mina into engathi yangikhathaza indaba le ukuthi abantu bezano izolo becriticize umgabe besithi ngiyobulela izwe wathi wathi ogawule bekhuluma bakukhulumayo. Namhlanje bathi umgabe ihero, angisawazi manje lapho ukuthi ubuyikho ikuphi la. Ihero kumbe ngobulala izwe asawazi. Cela nje abantu bezano besitike kwentweni eyi-1 ma umgabe wabulala izwe. Nguye owenza ukuthi abantu behlupheke eZimbabwe bengasatshintshi nje bethi umgabo uright. Ma umgabo e-right betshela abantu ukuthi umgabo uright. Aba bantu be-wrong yibo abatshontsha imali, batshontsha i-diamond yabona. So lo ukuthi babe lobu bantu bekhuluma izitori nje ezokuthi ogawule sebetshintsha ye lokho kukhulunywa nguLeo onjani njani lokhu, hayi khona kuyayangisa into abayenzayo. So ma kuyayangisa babele position eyi-1. Ah, bengafuna ukudukisa abantu bethu la. Ngiyabonga.
Eh, linjani mphakazi, linjani? Ngiyokhawunda sibamba lapha ebusana benu. Funa nje ukubuza ugawule nje imibuzo emibili emithathu. Lanxa nje namhla ngaba ambanga lethuba lokungena. Ngike ngacela ukuthi ngifonele. Ha, bekunzima lamhla. Bengikubuza ugawule nje ukuthi kambe shiwa nxa sithi khona amabhasi ami kahle indawo zonke emagumbini amane ukuthi athwala abantu. Ngabe utsho le Mathebelele ngiyini konke nje Mathebelele ndimareserve Mathebelele South abafuna ukwengcwaba umgaba abafisa ukuhamba bona babavele bacabangele njani? Ngabe sitsho labo na umbuzo wami naloyo bengifuna ukuwubuza. And then two bensithi hhayi ngiyajabula uma sisizwa ugogo lo otshingayo isihlobo sikamgabe kumbe ngonina kumbe ngugogo wakhe kumbe ngukhazeni wakhe ethi khona umgabo ubulewe khona le lapho beseyelashwa khona umuyaka kwalo angavuya ngapho kibo uvele uzatopana la experience uzimisele lokwejele sithi hhayi siyabonga nxa ngabe laye lamhla uzibuhlungu. Kumele akwazi ukuthi abantu laba babulawa umgabe labo balabonina kade bebathanda njengaye ethanda umgabe kayizwe iphaini leyo kayizwe ye abantwana bayafana. Njalo ugawule uma esidile indaba abantu mabayikayiphele phela bona ugawule yibo abantu ukuthi indaba iphele ngoba azange bavumele abantu ukuthi kwenzakale obumele kwenzakale. Kambe shiwa indaba ingaphela njani nxa umzali wenu waphunga unyamalala nje ebusuku ligwejihilela kwamfanele sebuye thatha kube sekusiba yikhojosa usucabanga ukuthi zingawukhohlwa ungayikhohlwa njani into enjani? Mina nginje kangikhohlwa lamhlanje ubaba omncane uGilbert Ziziba wekumkhansela weGwanda South babuya bamthatha ngaleyo ndlela ngesikhathi sekukhura ukuthi lalamuhla asikwazi kumbe bambulala kumbe kwayenziwani ngaye. Okubuhlungu azibuzi nxa ukuthi bambulala uzibuzi ukuthi bambulala ngandlela bani. Kubuhlungu asikhohlwa ngokuya lokhu usithi uhleli cabanga ukuthi ngxa mhlawumbe sizambona ethutsha manje ungayikhohlwa njani into enjalo? Ugawule lo angikwazi ukuthi yini abantu bemqambela amanga besithi liNdebele. Angikwazi waye abantu beqambela ugawule amanga besithi liNdebele.
Sarbonani kustudio 7 negama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngopresident uMgabe ongasekhiwe njengamanje. Yebo kambe kuyisinto sakithi ukuthi hhayi lapho umuntu mangasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle kangayo kodwa kuningi okuba kwenzile njengamanje abantwana bezimbabwe bagcwele amazwi wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho yonke into yayikhona infrastructure eyayikhona ngesikhathi se-Rhodesia ayikho sibuye ezintweni ezifana nangendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni sikhuluma nje ngumuntu ofana owayenza i-ground kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo abangabazi ogogo babo ababulawa yile nto sikhuluma nje le nto eyenzeke manje 2008 sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe abantu bebulawela betshisela imizi ngokuthi nje basole umbuso wakhe bakhetha ukubhotela omunye umuntu ongayona i-ZANU PF so ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi izwe lakithi lihlekisa umhlaba kungenxa yakhe.
Bonani Studio 7, igama lami nguSiphosiso. Mina ngizocela ukusho nama kusenhliziyweni yami. Mina into esenhliziyweni yami ngaphawula nje ngokushona kukamgama. Into leyi ayi mina ayimphathe kahle kakhulu. Kakhulu iyangijabulisa ngoba ukushona kwalo baba. Ngangivele ngulindele ngathi uNkulunkulu naye umthethe lethi ngesifiso sami ngisho ukuthi ngabe kudala wahamba ngoba into oyenza abantu ibuhlungu kakhulu kumanje sigcwele indawo yonke ngendaba zakhe bona nabangani bakhe bebulala ilizwe ilizwe lalilihle kanje labulawa laphela kumanje nje emazweni siyagijiniswa asinasithunzi kwesinye isikhathi uzufika ebantwini uqala ukuthi ma uloku lithi liyaxoxa kuze kube nzima ukuthi ugcine usuzi-identify ukuthi ubuyaphi ngoba inkulumo eliyabe liyizweni uyawuthothi vele abantu bakhuluma kabi ngawo kube nzima ugcine usuzifihla nje ngoba basuke bengakuzwa abanye suke sikhuluma ulimi olufana bengakuzwa ugcine usesaba kanti-ke akufanele ukuthi uma ungumuntu wesaba ukuzisho ukuthi ubuya simzonda kabi kakhulu kakhulu. Siyabonga.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika lamhlanje linanza iminyaka elithumi lasithoba minwembili kwenziwa isihluku sokutshayelela indizamtshina kuzakhiwo ngamalwa ecatsha. Kunabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2500 abezihlengeni zeBahamas abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kweviki kwaba lezulu lesiphepho Hurricane Dorian lanxa kulezi dumbu ezingamathumi amahlanu esezitholakele. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe emzini wakhe othiwa yiBlue Roof. Lokhu kulandela ukumiswa kwedili lokuthakazelela iminyaka engamachumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC njengendlela yokuhlonipha uMgabe. Lokhu lamazwi okuncoma uMgabe akhulunywe nguChamisa sokuthiye abanye abalandeli bebandla becunukile ngoba besithi uMgabe wazama ngamandla akhe wonke ukubhidliza leli bandla ngesikhathi okwabulawa amalunga eMDC yambalwa kwabotshwa abanye njalo abanye bahlukuluzwa ngesikhathi sombuso kaMgabe. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sibona ukuthi uPresident Chamisa uchilo ukuthi eZimbabwe kufiwe ngalokho kufanele kuhlonitshwe kwamiswa lokuthakazelela ilanga lokuzalwa leMDC ukuthi hayi njengoba kukhona abakhalalezweni keseke sime sicabange njalo ukuthi uMgabe wese uvotele iMDC ngesikhathi sokugcina sakhe sokuvota singakubiza sithi yivoti yakhe enkulu kakhulu. kakhulu ayenzile empilweni eyo yodwa ivoti kaMgabe yangasiyo ukuzivotela yena etshengisa ukuthi phela ubesekholwa ukuthi ibandla leMDC yilo elingaqhubekelisa ilizwe leZimbabwe lelisa phambili. Ngibone ngani khona lokho kwenza ukuthi uPresident Chamisa njengomkhokheli kufanele owavotela uPresident Mgabe njengalokho akade kwenza insuku zonke ehamba ekhalela abantu ababulawa yikholera, abantu akade bebulawa mhlawumbe nguhulumende. Siyakwazi bakhona abatshona ngo-August last year, ngo-January lonyaka obehambayo basapota. Ngibone ngani kuzaba khona amalungiselelo okuthi uPresident Mese Chamisa ayefika. Ube ngakatsho manje ukuthi uhamba nini njalo kuhlelwa ngaluphi uhlobo, kodwa ngibona nxa kuyikuthi ngahamba kungela yabe kuyinto eqondileyo njalo eyinto efana nezinye izinto akazenza embala.
Manje aliboni esiba lodubo lokungena lapho angayalelwa khona ikakhulu ngama-CIO?
Bangazama phela lawo ma-CIO, kodwa ngibona ngani babe bezehlulekile bo, babe behlulekile bona, babe befake umnangagwa ebuzimini obukhulu bokuthi wehle ukuhlonipha ukuthi kulesidumbu njalo kulemfa umuntu akaze waxotshwa emfeni. Ngakho kangibona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnangagwa lohulumente wakho ukuthi axotshe umuntu ozokhala umufi njalo ozobamba izandla.
Bakhona asebesola inyathelo elithethwe yi-MDC ikakhulu umongameli webandla elokuthi ahloniphe uMgabe, abanye sebesithi lasebandleni bengaphuma. Lithini lina ngalabo abatsho njalo?
President Nelson Chamisa kahloniphanga uMgabe, uzihloniphile yena, wahlonipha usiko lwakhe njalo wahlonipha indlela okwenziwa ngayo isikhathi sonke nxa kuthe kwaba khona ukufa. Umuntu nxa esefile kuyathiwa hayi kasiqaleni sibe kumuntu ngemva kokubana sikhulume ngendaba ezithize lezimbalwa. Abantu abazange bayale ivoti kaMgabe eyaphiwa uPresident Nelson Chamisa njalo asanga lo president kazange ayale. Angiboni ukuthi kungani sofanele ukuthi abantu kade sibakhalayo ukuthi yini sithi yena hayi labo abakhalayo bafanele bathuliswe. Siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ubethulisa abantu abaningi elizweni leZimbabwe kwesikhathi eside kakhulu. Kuyinto nje esiyinhlala yenza kuye ngumuntu onenhliziyo enhle njalo okhangelela ukuthi eqhubeke siya phambili angakha ukubambana kubantu beZimbabwe njengalokhu akwenzela kwe-MDC ehlanganisa ezehlula ebesesehlulile kwaba lodubo olukhulu kakhulu okweminyaka phose eyishumi lanhlanu, kodwa wena usezilethe wakuhlanganisa. Mbone ngani nguye umuntu oyedwa ongaletha uzulukazi weZimbabwe ndawonye njalo okwenza ukuthi enelise ukuthi uthatha ama-decisions lamacebo afana lawo nalawa ukuthi mina ngikhangelela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ngizilethe ndawonye loba zisuka ebuzimeni ezisuka ku.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London kwele-Bhilitani. Kusasa-ke lingakhohlwa ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lwethu lapho ebesihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Kusasa ke sizaxoxa lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, simbuza ukuthi kanti abantu beSouth Africa abakhala ngokuthi bathathelwa imisebenzi lenotho lokunye okunjalo ngabantu bokuza abafani na labesigaba semaNdebeleni labo abathi bathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza? Lalelani ke ingxoxo yethu kusasa.
Yeah. land of the Boers. How can a white man usurp the land of the black and Boers? After taking America from the Red Indian and proposing a victory tours, they started raping Africa of its resources right on the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose, running helter-skelter from their satanic vampires, the snow and the frost. They settled in Rhodesia, away from Russia, from the isles like coast. Robert Mugabe, the best as a horse, but now Mugabe is your list of fools. Rise up Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either tall more go now, so you are so suffering in all Zimbabwean war. Right from his head, go down to the school. Jack Bush and the powers of the West stoop like hawks from an Aken tie onto Africa's vest. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe, Robert Mugabe says. The murdered Garvey, Kwame Nkrumah, the Asantua, and the rest, like vampire bars, ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time. Yes, every great, bold, and brave African leader who emerges must fight the loss. Stupid economic sanctions, the level against Zimbabwe, expecting the worst. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his best. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians from the continent have failed. They have sold out the continent. Lord knows they have failed. That is why bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on suffering forever. Send it up in a R,
Zimbabwe.
Trash it up in a O,
Zimbabwe.
A lion on your little root,
Zimbabwe.
See you down the gate,
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting tooth and nail to reduce Mugabe to an anteater, they said the old man has no say. All the so-called aid from abroad, the aisle and the soap from Zimbabwe, they kept happy. The hitherto landless people in a Rhodesia have land over in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver lining, so Zimbabwe expects a brighter day. Defying all the hot air from the power that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with no peace. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this game, the white man's disease.
Mugabe, yes, uyavaleliswa lapho lijaha leGhana, umnumzana Black Rasta. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba. Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ayemvalelisa.
ibandla leMTC lithi umongameli webandla uza kuyaduduza unkosikazi Grace Mugabe kunye lemuli yakhe emzini wakhe othiwa Blue Roof eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo sikusasa sikhathi sinye kumbe lisintenjalo ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.